Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla 21 Ntolanja 2024 Mokeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Your Excellency Baba Mnangagwa, ndolanga kuzivisa ikoga kuti isu kuno kumashingo tinotenderana nemi pa Vision 2030. Tinoti 2030 Baba Mnangagwa vanenge vari po.
Ngosuku lokunanza iNational Youth Day, inkokheli yabadala ezanuPF Maswingo iveza ukuba izasekela isinqumo sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kwehlandla lesithathu, third term. Inhlanganiso ezimela ilungelo lentatha lezindaba selisole uhulumende ngokwethusela intatha lezindaba zephephandaba lobulembu eleThe News Works. Ugatsha lwezampilakahle lubika ukuba zokutholakele umgaga wegciwane elibangela umkhuhlane wepolio ngemva kokuhlolwa kwamanzi kwezinye izambuzi kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Inkokheli yebandla leZANU-PF Emaswingo ithi izasekela isinqumo sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kwehlandla lesithathu, i-third term, besithi bazalwisana lalabo abazazama ukuvimba lelinyathela. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume embuthanweni wokunanza usuku lwabatsha olwe-National Youth Day okulikhefu elaqala libizwa ngokuthi yi-21st February Movement. Usuku lolo lwalungolo kunanza ilanga lokuzalwa kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ekhuluma kulombuthano umgcinisihlalo weZANU-PF Emaswingo umnumzana Robson Mavenyengwa uthe isigaba seMaswingo sifuna uMnangagwa abuse kuze kuyefika umnyaka ka-2030.
Tinoti 2030 Baba uMnangagwa vanenge vari po.
Mongameli Baba Mnangagwa, ngithanda ukulazisa ukuba thina lapha eMaswingo sivumelana lani ukuba liqede uhlelo lweVision 2030. Ngiza kuthi mina ngo-2030 ubaba uMnangagwa uzabe esasekhona.
Ekhuluma embuthanweni lo uMnangagwa uthi uNkulunkulu ngiyedwa ulamandla okutsho ukuba asuke nini esikhundleni.
Kulomuntu oyedwa kuphela okwaziyo ukuba ngizasuka nini nguJehova.
Kodwa abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa ukwelungelo loluntu bathi okwenziwa iZANU-PF kuphambana lesisekelo sombuso welizwe esalojwa nguZulu njalo kuphazamisa umbuso wentando kaZulu. Isikhulumeli selinye lamagcele awe Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi okwenziwa iZANU-PF ikwephula umthetho.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngobaba uMnangagwa njengokukhuluma ade sikwenza insuku zonke ezedlulele.
Umnumzana eBed Jamuka okhokhela ibandla le-People's Unity Party uthi abantu bonke kumele bekwale okufiswa libandla leZANU-PF.
Ngamatsotsi lawo abantu beZANU-PF labo bahamba bekankasa bemobilize amaprovince.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-People Power umnumzana Pride Mkhono uthi akusoze kube lula ukuthi uMnangagwa akwenze lokhu.
I-constitution njalo iyephambili ithi nxa umuntu efuna ukutshintsha i-provision yonale kumele iye ku-referendum lapho abantu beZimbabwe bazavota khona bonke nje bonke abantu abali above 18 years abalezithupha bevote bethi bona bayafuna yini ukuthi i-constitution itshintshwe.
Ekhuluma eMaswingo namuhla uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba baqakathekise ukunanzwa kwelanga leli ngoba lusuku lwabo. Uthe uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuqakathekisa imisebenzi eyenziwa ngabasakhulayo ngoba beyinsika yentuthuko yelizweni. Isisekelo zombuso welizwe sikubeka sobala ukuba kumele kwenziwe i-referendum uma kulebandla elingafisa ukuguqula isisekelo zombuso welizwe. Okwamanje ibandla leZANU-PF lilamandla okwenza lokhu edale le-House of Assembly, kodwa libhekane lobunzima ukudale le-Senate ngoba alilabantu abenelayo abangavotela okufiswa libandla leZANU-PF. Kungaze kwenziwe i-referendum akuvunyelwa ukuba umongameli osesikhundleni okwamanje abuyele esikhundleni. UMnangagwa wake watshela umsakazo weCape News Network ukuba uzahlala esikhundleni kwesikhathi esihlelwe yisisekelo sombuso welizwe kuphela. Wathi uzadedela abanye isikhathi sakhe sesifikile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlandeli weZindlovu.
Inhlanganiso ezimela ilungelo lentethelezindaba sezisole urhulumente ngokwethusela intethelezindaba zephephandaba lebulembu elenye The News Works. Leli phephandaba lethule udaba oluveza ukuba kulabaholi bamabutho abathathu abakusibanga samageneral abathola izitanda zokwakha izindlu ngongekho emthethweni. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana George Charamba, wethule umbiko esithi intatheli zingalokothi zingene kundaba eziphathelelane lebutho. Inhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists isole imbiko kaCharamba isithi lokhu yikuvimba imibiko eqakathekileyo ethulwa zintatheli zindaba. Zona intatheli zindaba zeNewsworks zethule umbiko zisithi asiye kwethula ezinye indaba eziphathelelane lodaba lwamabutho la. UChris Gande weStudio 7 uxoxe loMnumzana Dumisane Muleya, umhleli wephephandaba leNews Works.
Kusuke kwaba lokuthi basebeqalisa nje ukusifonela bebuzabuza kwabanye esisebenza nabo ukuthi kanti amadoda la i-information le bayithola nga. Bona kahle kahle badinga ukuthi ngubani umthombo wendaba le esiyibhalileyo ukuthi ivela nga. Bayadinga ukuthi bathole umuntu ophakathi ositshelileyo ngoba abayiphiki njengoba bekhiphe i-statement besithi bayiphenya phakathi ukuze bathole ukuthi ihambe njani lokuthi ngobani abaphakathi kodaba le-corruption lord. So ngathi since last week bebelokhu bedinga bebuza abantu esibaziyo kuze kube yizolo besiye ebantwini abantu besithi abantu laba kanti basebenza lobani, bebuza obhala udaba lolu u-Owen Gagare bephinde babuze mina njengomhleli wephephandaba. So ngathi ya basithwalise nzima ngoba bazama ukuthi basilandele balalele incingo zona lezi esisebenzisayo. Ingakho ngitshintshe ucingo.
Manje lizathatha nyathelo bani njengoba kukhanya sesibona labo Mnumzana George Charamba sebephuma emaphephandabeni lapha befunga begomela besithi lina elikwenzileyo akulunganga.
Sibonile besezwile ngoba njengoba silabantu esisebenza labo phakathi laphana kuhulumende bebesebesitshelile izolo ukuthi hayi lizabona kusasa isikhulumele sikamongameli uMnumzana uCharamba uzaphuma esithi lina kumele lidalele katshana le ndaba le, phumani endabeni lezazingi lina ngoba indaba ezinje ezimayelana nama-institutions afana lebutho akumelanga intatheli zisondele eduze. Besivele sesikulindele lokhu ukuthi kuzaphuma kunjalo. Kuthe sibone ekuseni sekunjalo kusho ukuthi isinqumo esesithethe sokuthi sike sime ngodabalelana si-right silungile ngoba uyabona nje udaba lwangikhona sebesiza ngamandla bonke sisisho laba abasebenza phakathi laba sisisho laba e-Milton Sentence bayasondela kakhulu labo phakathi kodaba lolu.
UMnumzana Dumisane Muleya, umhleli wephephandaba lobulembu ele-The News Works, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ese-South Africa.
The Voice of America, VOA.
Udubo lwamanzi luqhubekela phambili kobulawayo. Umunisipala wedolobho esengezelele amalanga okuvalwa kwamanzi kulandela ukufa kwemishina yokuwapompa esuka emadamu. Umeya waleli dolobho, uMnumzana David Coulthard, waze enkundleni yokuxhumana e-X ukuthi amadamu akobulawayo awanelisanga ukuthola amanzi eneleyo ngoba alokhu ewomile. UColtert ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele ukuze kuqedwe udubo lolu osolulesikhathi eside. Ukuhlaziya lolu daba uDabo Kancube weStudio 7 uxoxa lokansila kaWard 9 kobulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho.
Imitshina yethu epompa amanzi isuke ke yafa. Umtshina wethu omutsha wokuqala vele waphanjaniswa yi-transformer eyadubukayo. Then sabe sesibuyela kumtshina omdala njengoba likwazi ukuthi imitshina emdala isigugile ayikwanisi ukuthi idonse kwesikhathi eside. Ukukhona ukukathesi ke ngokuthi ke izesa isilungisile ama-transformers ayo, leyo mtshina wathi lo mutsha usulungile kodwa kuyathatha ke isikhathi ukuthi ama-reservoirs ethu aphike ebe kuma-levels yokuthi senelise ukuthi sinikeze abanikazi besikolo zikamthwakazi amanzi. Ikhangelele ukuthi lokhu kuzasithathela amanye amalanga amabili.
Udubo lolu selulesikhathi eside lukhona njalo sibonele siba lomhlangano lohulumende labanye sekuminjani ekulungisiseni udubo lolu.
Sesike sathuma ke iqula elihambeke lahlangana lama-ministers, uminister we-local government Honorable Chitando, uminister of lands and water Honorable Masuka. Baba ke lomhlangano ke umhlangano wawulezicelo ezithile esakuqala ke singisone soke esokuthi sidicle sinike ke declaration ukuthi iBulawayo kumele inikwe isicoco ukuthi it's a water crisis city, so we really needed i declaration le ukuze isincediseke ukuthi ivule ke i funding from government lamanye sithi ngama potential players asincedise. So ke babuyile baletha umbiko yikho kulapho kwabuya kwaona sekulama reports e glass block dam. Uminister esithi yenzani lisayinelane isivumelwano leso i glass block dam yenzwe, kodwa ke i glass block dam ikhatshana, it's 24 months away and abantu bakubulawayo basebefile. Sithi uhulumende kathesi yena ke upresident umongameli welizwe ubaba uMnangagwa engenele kudaba lokubulawayo.
Sibone uMayor Coulthard ekhuluma ukuthi amadamu akobulawayo angenisanga amanzi ngalesi sikhathi, isikhathi sezulu sesisiyaphela. Udubo lolu sikhangelela ukuthi lungakhula kanganani ngokuya kwesikhathi lonyaka.
Amadamu kangenisanga amanzi and lokho ke kusho ukuthi luhlupho. Isicelo esesisicela kathesi ke ukuthi ke abantu bakithi abangakwanisa amasethi ngama private players besincedise kudrilwe ke ama boreholes kube ke lama water bowsers.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ukansila ka Ward 9 kobulawayo obexoxa ecingweni lo Dabo Kancube we Studio 7.
Zimbabwe.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba sokutholakale umkhakha wegciwane elibangela umkhuhlane wepolio ngemva kokuhlola amanzi awezinye izambuzi kobulawayo kulandela ukuqhamuka kwawo eHarare. Lokhu kwenzakala uhulumende ephakathi kohlelo lokunikeza abantwana abaleminyaka engaphansi kwelijumi umuthi wokwenqabela umkhuhlane wepolio kanye lokwenqabela lokwengezelela amajekiseni awukuvikela igciwane lohudo wona okubikwa usutholakale lakwezinye izigaba zelizwe lapho owawungekho khona. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mongikazi ongathandanga uzibetha ngegama.
Amanzi ayahlupha edolobheni lakobulawayo, ayahamba kwesikhathi eside, lanxa esebuya kawabuye ehlanzekileli kwanokuthi ungabona ukuthi kuyajabulisa ukuhlanzeka kwawo. Kwezinye isikhathi abuye ezintompini esenganabomvu, abuye ngani asenokunuka lodaka. So into esingayazi kahle ukuthi ayahlanzwa yini ngemithi yokuhlanza amanzi, asilashuwa ukuthi kuyahlanzwa sibili ngendlela yakho efanele kwenzakale. Njalo into enye senza ukuthi kungani umkhuhlane lo uyakhula khona ukuthi abantu bayahamba kakhulu, ikakhulu abantu abathengisayo. Sibona abantu abahambayo besiya kubuHarare bebuya lama-truck bezothengisa ama-fruits, ama-vegetables emgwaqweni, ama-vending stores abo asegcwele, ezit esitradeni so ngani akula nje control ngokubuthwa kwezibi kungani kuyaphuza kwesi sikhathi ikakhulu phakathi edorobheni
kuyini abantu abangakwenza ukwenqabela lo mkhuhlane
isixwayiso esilaso yikuthi nxa bethenga ukudla lokho okuthengiswa esitradeni okuningi kuvela endaweni ezithiyetiyeneyo kuvela lapha endaweni lapho okuthiwa khona icholera esibhasi kakhulu siyabaxwayisa ukuthi kabakugezi ngamanzi yafana ukuthi uyabhongozela nxa kuzimpethe ephinika kuphuma imanzi i-running water sengakutsho ukuthi kageze ngamanzi i-running water ukuthi ukhongozele ugezise ama-fruits akho ugezise ama-vegetables akho kungakawapheki siyaxwayisa njalo ukuthi abantu kabangai bathi nxa besiyahlangana kule emcinjini sinezifo ngamaphathi imishado babe sebepheka amasaladi abe maningi ngoba into zinje amasaladi ziba ama-vegetables aluhlanga akusuke kugeziseke enough ukuthi kubulale umkhuhlane sikhuthaze ukuthi abapheke ukudla okuzaphekwa kuxhwathe kuzinto kuziwe ba-avoid ukuthi badle izinto ezizihlaza njengama isaladi angaphekwayo xa befuna amasaladi kabayenze lana aphekwayo njalo imbuthano yabantu abaningi besixwayisa ukuthi ngakuyavumanala ibe imbuthano ezabe ikhontrolwa sibili abantu bangaphekuhlangana nje okungalasidingi kwesiqakathekileyo kangako
lo ngumongikazi ongathandanga ukubethwa ngegama ubexoxa ecingweni losithandekile mdlanga westudio 7 esegweru umthethwandaba weyayikhotho sinqume ukuthi ikholeji leBulawayo Polytechnic akumelanga liphoqe abafundi ukuthi babhadale imali yefees ngedola leMelika kuphela ngoba lokho yikwephula umthetho ikholeji leli labojiswa ngomunye umfundi uDanford Prosper Gudakani Sithole encediswa ngamagqwetha enhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights sixoxe lesikhulumele isenhlanganiso yabafundi ezinaso kobulawayo umnumzana Chris Fundirwa othi bayajabula kakhulu ngalesi sinqumo
siyajabula kakhulu ngesinqumo lesi ngoba nje ayisikho okokuqala kwenzakala njalo siharare poli so nxa kwenzakala njalo esigawa epoli siyajabula kakhulu ukuthi amandla wethu awayiliphansi
amanye amakolishi wona enza njani kawabhadalisi lawo ngedola leMelika kuphela yini
umnyaka odluleyo kumbe sithi iminyaka embalwa leyedluleyo amakolishi lawa ebethatha iZimbabwean dollar kodwa-ke sikhaye li-translate from late last year and early this year amakolishi lawa one by one lokhu ethinta amapolisi awo efuna ukubuya kuwa ekuthatheni i-USD yinto eqale nje iminyaka oyedluleyo sizaphela ngeminyaka lokuqala
emakolishini lapha ungathi unjani umumo bakhona yini abafundi ngobunengi kumbe bakhona labo abaningi abehlulekileyo ukubhadala ifisi
abaningi sibili iyabakhama intengo le abaningi sibili iyabakhama ngoba abazali njengoba ndisazi ukuthi siyama-students more than 90% ngabantu abafuna abazali and abazali bethu bambalwa sibili abahola bona exclusive US dollar and balutshwane njalo abahola imali elibithi ukuthi bebhadale intengo esizibona kuma-portal wethu so kunje so iningi sibili lesiye kodwa-ke besithi njeabafundi siqale silise ukuthi beqale bengathathi i-US becharge i-NRSC then sesisuka lapho-ke sesizama-sifunde-ke ukuthi singalisa njani ukuthi intengo yamafisi kuma-yunivesithi wonke ngezekelele yehle ngoba kunje swayiphezulu kakhulu iphezulu kakhulu
imalini lapho ngathi kudula khona kakhulu
amanye amakholiji abhadalisa as high as 900 US dollars amanye akubo-600 US dollars intengo nje zisuka khonapho nje from 400 up to 900 yirenji yamakholiji amaningi and sikhayele ukuthi abazali bethu ungabona umzali ehola 400 US dollars izinext ibuya i-r t g s balutshwane kakhulu iningi 200 to 400 that is range so uyawubona ukuthi umholi womzali wonke woko inyanga yonke awukwani ukuthi umbhadalele mina isinest siyingakhangeli ama-chajika njengakwakho mudesini i-transport i-upkeep stationary konke lokho sesibona ukuthi hayi intengo yemfundo sibili haha iyakhama hayi kancane.
Umnumzana Chris Fundirwa yisikhulumeli zenhlanganiso yabafundi ezinaso koBulawayo ubexoxa lo Ntukamile Nkomo kweStudio 7. Wezemelika oncintisa ukumela ibandla lama-Republicans ukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka unkosikazi Nikki Haley uthi ngenxa engakanqobi kuzinga kuzigaba esezibe khona zokhetho uzaqhubekela phambili encintisa. Ngomgqibelo kuza kuba lokhetho lwama-primaries esigabeni se-South Carolina lapho okudabuka khona uHaley. Uqalingo olukhona lutshengisa ukuba uHaley uzanqotshwa esigabeni lesi. UHaley nguye yedwa osesele encintisa nalo loTrump oqhubekela phambili enqoba lanxa elamacala ambalwa awetheswa emthethwandaba abalisa ukuzama ukugenqula impumela yokhetho lokuthi kungathembeki ngokusa amaphepha alemfihlo yesizwe emzini wakhe. Sixoxe lolandela izombusazo zomnumzana Dan Moyo. Siyaqala ngokumbuza ukuthi kungani uTrump elokhu enqoba yena ebhekane lamacala ambalwa emthethwandaba.
Ale yona indaba edidi ingqondo kakhulu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu olamacala angaka abe lokhu ethola i-support ayitholayo kuma-Republicans. Kuyasimangalisa sonke ukuthi yini esiyenzakala ngama-Republicans. Well, siya-understand ukuthi ama-democratic policies abawathandi and so on and so forth, but ukuthi bazimisele ukuthi ba-supportane lo muntu olamacala olama-indictments okungenzeka futhi ukuthi before sifika uNovember kube ngumuntu oyabe segwetshiwe. Sibonile bebuzwa abaningi ukuthi even angagwetshwa lizomvotela na, basho bathi ngempela sizomvotela ngoba sibona enguye umuntu osilungeleyo thina ukukhokhela. So thina abanye kuyasixaka lokhu ngoba mina ngikubhekisisa khona lokhu angiboni ukuthi omunye umuntu angaba lamacala afana lakaTrump. Abantu abaningi kangaka bebelokhu besithi nguye abamfunayo ukuthi abuze. So kusho ukuthi umuntu onjalo angayenza umathanda phela manje sengumongameli lizomstopa lisithini njengoba even ama-courts bamgweba bembona ukuthi ulecala lina limbona efit ukuthi abe ngumongameli wena. So kusho ukuthi limnikeza i-blank check ukuthi angayenza umathanda manje se-White House and ayikho into elizoyenza ngoba umuntu onjalo selimenze waba above the law, which is something i-constitution yeleli kwele America engakuvumeliwe kona lokhu ukuthi anyone abe above the law. But uTrump simbona sebembeka kulelo zinga ukuthi u-above the law ama-Republicans. So thina sesithandazela ukuthi the rest of America ingqondo zabo ezilokhu esisasebenza basoze bakuvumele lokhu njalo bazovotela uBiden ngoNovemba ukwenzela ukuthi bastophe ubuhlanga lobo esibubonayo.
Unuzana Dan Moyo ngolandela izombusazo bexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia khonapha kwele Melika. Abakhubazekileyo bathi bayekwa ngamathuba okuzivakazela okupheleleyo okwahluleleni kwamacala bengamiswa kumbe belalela amacala adoniswa emthethwandaba eZimbabwe ngoba akulandawo zokuhambisa ama-ramps okulotshwe nge-braille abatoliki lokunye. ULucy Selemane usethulela lolu daba.
Lokhu kukhalaza kuza ngemva kokuba unkosikazi Khudzanayi Garota owesigabeni semtoko olenkinga yokungenelisa ukukhuluma ephose walahlekelwa lilungelo lakhe lokuthola usizo lwemithetho umantshi eselahlele khatshana ukuthoniswa kwecala aliphanyeka kuleyo ndawo nyakenye. Kwakungela muntu wokutolika ngezandla kuze kwangenela inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights owadinga umuntu otolikela abakhuluma ngezandla i-sign language. Waphanyeka udaba lwakhe kulandela ukutshaywa kwakhe ngumnumzana Tendai Nyambuya, umphathintambo weKachimana Primary School eMudzi, ngesikhathi kulo mhlangano weSchool Development Committee. Elinye lamagqwetha kaKarota umnumzana Kelvin Kabaya uthi bamukele ngenjabulo isinqumo sokuthi kuthoniswe icala leli.
Yimpumela enhle leyo kithi ukudaba lokufinyelela ukulungiswa kwendaba emthethwandaba. Abakhubazekileyo bangathuliswa khona usizo.
Okhubazekileyo ohlala eStone Ridge Park eHarare, umnumzana David Jinga, uthi uqathekile ukuthi abakhubazekileyo bathole imfundiso eyanelayo ngamalungelo abo.
Abantu bayabuya lapha bayenza amakampeni bathi abafundisa ama disabled dibenza njani bayazi ukuthi bayaphila njani.
USenator Anashiri okhubazekileyo laye njalo omela abanye bakhe edale lePhalamende uthi kumele kulandelwe isisekelo sombuso welizwe sonke sikhathi.
Kumele abantu abakhubazekileyo labo bangahamba emakhothi ama-prosecutor, kumele nawo bakwanise ukukhuluma lo muntu wonke le-sign language. Umuntu kafunde sign language from ECD.
USenator Ishmael Joe ongaboniyo njalo omele abakhubazekileyo uthi ukulolongwa kwemithetho ephathelane labakhubazekileyo yiyo indlela engalungisisa ukubandlululwa kwabo.
Ngoba njalo ukuthi ama-interpreters le-interpretation yi-sign language kumagweda kuyabe kungasahluphi. Njalo ama-building amatsha siyabona ukuthi i-Ministry of Justice ise-accessible, but akudala lawa yiwo amele kube lama-renovations.
Leli cala kubikwa lamiswa ukuthethwa kusukela ngombimbitho nyakenye ngemva kokususwa kwalo phambi kwemithethwandaba ngabachuchisi. Ngesikhathi emiswa phambi kwemithethwandaba ngomnyaka 2023, uNyambuya wetheswa umlando wokuchaya unkosikazi Karota emhlanganweni we-School Development Committee. Umphathisikolo waxabana lomunye umbalisi ngesikhathi kuqhutshwa lomhlangano labazali kanye labantwana besikolo. Unkosikazi Karota uthi wafuqwa nguNyambuya, wawela phansi walimala isandla. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labe Judiciary Services Commission ngoba isikhulumeli se-JSC besingaphenduli umakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguLusi Selemani Yasini.
Esigabeni esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosikazi Zanele Mguni ukukhela inhlanganiso yamayibuye People's Party elwela ilungelo likaZulu.
Njengomntwana okhulele emakhaya ngaphansi kwama-disadvantages amaningi, into emangiqeda isikolo nami ngazama ukuthi ngibone umsebenzi elizweni, ngazama i-temporary teaching. To my surprise, ngaleso sikhathi bengisasemncane ezinye izinto ungaziboni ngaleyo ndlela. Ngangithi uma ngihamba ema-ofisini sisiyafuna umsebenzi laphana, uthole kunabantu abavela outside i-province yakithi, emathebeleleni south. Labo bantu kungesibo nabantu abayenzalo emathebeleleni south, sibambe i-queue nabo, bona bayaqhatshwa thina siqhatshwa. Akuzange kunithatha isikhathi-ke ngahlala ngagcina lami sengivumela phandle kwelizwe ngenxa yale ncindezi yokuthi abantu laba sibe kuza ukuthi uhlaleleni ekhaya wenzani, landela abanye abantwana egoli. Ngithe uma ngifika la eSouth Africa yikho lapho engaqala ukuvuleka khona amehlo, ngabona ukuthi ikhona into engahambi kahle elizweni kwezepolitiki. Yikho kwangenza ngagcina lami ngijoyine ipolitiki, ngabona kakhulukazi ukuthi abantu bakithi besides ukuthi mhlawumbe siyayisaba ipolitiki kodwa we lack that political education, ukuthi kumele abantu bakithi sibafundise kakhulu ngepolitiki, sifunde lokuzimela, lokuzivela, lokufunda nje ukudefenda ubuyibo bethu, amasiko ethu, iculture yethu, umhlaba wethu, izinto ezifana nalezo. Si-understand ukuthi masinje sisiya ezikoleni singaqhathwa kumbe singabhasi ezikolweni, that means ukuthi ukusasa lethu ezisizwe lifile. So singabantu kuyabe kumele siphakame, lezo zinto sizidimande kugovernment, njalo singasabi ukukhuluma ngohulumeni ngoba kulilungelo lethu ukuthi sikhulume ngohulumeni kuma-officing because of us.
Nxa ukwenza konke lokhu njengoba ungumama, uyabongesaba ukuthi lapho engxenye agcina ngigqoba abanye abantu inyawo.
Mina into engayinanzelelayo babuDube, ikakhulukazi ngokuhlala kwami emazweni because ngihlala isikhathi esiningi, ngiye ngananzelela ukuthi vele sifile sinjalo siphila. Ngiyalwa angilwi, ungcono olwayo afele ekulweni kunawe othi usaba ukulwa kodwa ekugcineni uzofa ngale ndlela ebuhlungu. Siyabagxoba izinyawo kodwa kulilungelo lethu. Siyaphila emhlabeni, asizile ukuzoncindezelwa ngabanye abantu, kodwa kumele sililwele ilungelo lethu. Njengoba nabo bephakamile bathi bafuna ukusibusa, nathi kumele silwele amalungelo ethu singabantu. Ipolitiki vele injalo, siyabagxoba izinyawo kodwa uma ngilwela ikusasa labantu abami, angiyiboni inkinga lapho. Kuze ngilwela i-generation engabonwayo, ngilwela isizukulwane esingekho. Angifuni ukudlula emhlabeni abantu abami besale bephila le mpilo engiyiphilileyo. Angifuni ukudlula emhlabeni abantu abami besale bengelandawo yokuphila just because mina ngesaba ukulwa. Yonke into emhlabeni iyimbi, ungazibona ungafuni ukulwa. Kutho khona ukuthi kukhona ongakakuzwisisi ngempilo. Kumele siwulwele umhlaba, kumele silwele ukuphila, kumele silwele i-service delivery kulaba abasiphetheyo. Yonke into vele is about fighting.
Lo nkosikazi Zanele Mkuni wehlanganiso yemayibu ye People's Party. Olubalisa ngenjabulo umthembo sithemba uKips Dube. Lelale.